Mahloko 92. Istudio 7 eye Voice of America imanyanelabe Media Center. Ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo emangweni wenu. Lezi ngezigoqela ezemvelo lezenjiwayo ezifana lamatshe awe black granite. Hlanganalani lathi kusasa kusukisela ekuseni ku-10:30 kusiya ku-12 emini eMthoko Hotel eseMthoko Center eMashonaland East. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eye-Facebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le-VOA Studio 7. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono ngokwenzakala emangweni wenu.